iqiniso phela singathi khona ukuvunyelwa kwe-talent ayisonto esingathi into entsha kade vele siyikhangelele, kodwa inkinga khathesi ukuthi okuqala kele ikhampani yakhona ikhethwe ngubani. Okwesibili, kanti uhulumende yena ama-policy makers ama-legislators badlale emdlalo bani, ngoba befanele babe yibo abakhulumayo ukuthi hhayi sesikulumthetho sivumele ukuthi i-talent ibe khona ezanikezabe sokufakwa ku-public tender. Ngibona ngathi kuzakuba le nkinga khonapho ukuthi yena umongameli wenje ingenise endaweni vele angafanelanga ukuthi abe khona.
Abanye bayabuza ukubana kanti inkampani yona le ekuthiwa yi-IMC vele idlala ndima bani, ngoba amanye amazwe abala mankampani asebenza ukuthi kube le Starlink. Ukubona njani wena?
Yeliqiniso singazi ukuthi ngoba yena i-Starlink engxenye ibalendlela ezokudinga abantu abangabanela elizweni bekhangele ukuthi bona umumo we-business lakhona linjani. Kodwa kengikusitho ukuthi kaningi i-Starlink ingavele inikezwe imvumo yokusebenza elizweni, bayazenzela bayazidingela bona kuze nge-DSTV. I-DSTV ingaziyanikwa imvumo ilayisensi yoku-broadcasta eZimbabwe, ama-agents bazidingela bodwa. Yikho kuzakuba lo mbuzo mhlawumbe yena umnumzana emasemnangaso aze abe nguye futhi okhethayo, hhayi kulo munye othalapha emhlophe.